kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Sinedamu okuthiwa ngukari sinyama.
Idamu elikhulu elikwakuyisiwale. Sinaphi nedamu elisephezi.
Idamu esikusebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.